Uluka isahluko sechumi lambili. Kwathi sezivuthene izigidi eziningi zabantu baze banyathelana, waqala ukukhuluma ikakhulu labafundi bakhe esithi,
"Xwayani imvubelo yabafarisi eyikuzenzisa. Ngakukho okumbomboziweyo okungayikwambulwa, nokufihliweyo okungayikwaziwa. Lalokho elikukhuluma emnyameni kuza kuziwa ekukhanyeni. Elikunyenyezileyo ezindlini kuza kumenyezelwa phezu kwezindlu. Ngithi kini bangane bami, lingabesabi labo ababulala umzimba bengelakwenza lutho emva kwalokho. Kodwa ngiza kulitshengisa elifanele ukumesaba. Mesabeni lo othi esebulele abe lamandla okuphosela esihogweni. Yebo ngithi kini, mesabeni lo. Kakuthengwa yini intaka ezinhlanu ngendibilitshi ezimbili na? Kanti emehlweni kaNkulunkulu kakukhohlakali lanye yazo. Kanti lenwele zekhanda lenu zibaliwe zonke. Lingesabi lina, ngoba liyazidlula intaka ezinene. Njalo ngithi kini, ilowo lalowo ongivuma phambi kwabantu, lendodana yomuntu layo iza kumvuma phambi kwezithunywa zikaNkulunkulu. Kodwa ongiphika phambi kwabantu uza kuphiwa phambi kwezithunywa zikaNkulunkulu. Yilowo lalowo okhuluma ilizwi elibi ngendodana yomuntu uza kuthethelelwa. Kodwa lowo ohlambaza umoya ongcwele ngayi kuthethelelwa. Nxa belisa emasinagogeni laphambi kwababusi leziphathamandla, lingaphisekeli ukuthi liza kuziphendulela kanjani lokuthi lizakhulumani, ngoba umoya ongcwele uza kulifundisa ngaleso sikhathi lokho elifanele ukukukhuluma."
Omunye wexuku wathi kuye,
"Mfundisi, akutshele umfowethu abelane lami ilifa."
Kodwa wathi kuye,
"Ndoda, ngubani ongimise ukuba ngibe ngumthonisisi loba umahlukanisi wempahla kini na?"
Wasesithi kibo,
"Xwayani, liqaphele ubuhwaba bonke, ngoba ukusila komuntu kakuyi ngobunengi bempahla yakhe."
Wasebatshela umfanekiso esithi,
"Ilizwe lendoda ethile enothileyo lathela kakhulu. Wanakana lokho esithi, ngiza kwenza njani na? Ngoba kangilandawo lapho ngingabuthela khona amabele ami. Wasesithi, ngiza kwenza lokho. Ngiza kudiliza iziphala zami ngakhe ezinkulu. Ngibuthele khona amabele ami lempahla yami. Bese ngisithi kumphefumulo wami, Phefumulo, ulempahla ezinengi ezibekelwe iminyaka eminingi. Phumula, udle, unathe, uthokoze." Kodwa uNkulunkulu wathi kuye, "Wena siphukuphuku, ngalobo busuku umphefumulo wakho uza kubizwa. Pho-ke, izinto ozilungisileyo ziza kuba ngezikabani na? Kunjalo-ke kozibekela inotho yena enganothanga uNkulunkulu."
Wasesithi kubafundi bakhe,
"Ngakho-ke ngithi kini, lingaphisekeli ukusila kwenu ukuba liza kudlani, loba umzimba wenu ukuba liza kwambathani. Ngoba ukusila kwedlula ukudla, lo mzimba wedlula izambatho. Qaphelisisani amawabayi ukuthi kawahlanyele, kawavuni, kawalaziphala loba izilulu. Kanti uNkulunkulu uyawondla, lina liyazidlula kakhulu inyoni. Nguwuphi kini ongathi ngokuphisekela engezelele ingalo ibenye ebudeni bakhe na? Ngakho-ke nxa lingelamandla okwenza into encinyane nje, liphisekelani ngokunye na? Qaphelisisani imiduze ukuthi ikhula kanjani, kayiphothi, kayaluki. Kodwa ngithi kini, lo Solomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayengambathiswanga njengomunye wayo. Uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani beganga obukhona lamhla, kusasa buphoswa eziko, uza kulambathisa ngokukhulu kangakanani lina elilokukholwa okuncinyane. Lani-ke lingadingi eliza kukudla leliza kukunatha, lingakhathazeki, ngoba konke lokhu kufunwa izizwe zomhlaba, kodwa uyihlo uyazi ukuthi liyakuswela lokho. Kodwa funani umbuso wakhe, zonke lezi zinto ziza kwengezelelwa kini. Lingesabi mhlambi omncinyane, ngoba kuyikuthanda kukayihlo ukulinika umbuso. Thengisani impahla zenu liphe iziphiwo lizenzele imixhaka engagugiyo lenotho engapheliyo ezulwini. Lapho kungasondeli isela khona, lalapho inondo ingoni khona. Ngoba lapho kukhona inotho yenu, iza kuba khona lapho lenhliziyo yenu. Inkalo zenu kazihlale zibotshiwe, lezibane zenu zihlale zivuta. Lani libe njengabantu abalindele inkosi yabo ukuba ibuye ekhaya ivela emthimbeni, ukuze nxa ifika iqoqoda bayivulele masinyane. Zibusisiwe lezo ngcebo, okuza kuthi inkosi nxa ifika izifumane zilindile. Ngiqinisile ngithi kini, iza kubopha ukhalo lwayo izihlalise ekudleni iziphakululele. Loba ifika ngomlindo wesibili ingabe ngowesithathu, izifumane zinjalo, zibusisiwe lezo ngcebo. Kodwa yazini lokhu kokuthi, uba umninindlu ubesazile isikhathi isela eliza kufika ngaso, ubengayi kuvuma ukuba indlu yakhe ifohlelwe. Lani ke hlalani lilungile, ngoba indodana yomuntu iyeza ngesikhathi elingayilindele ngaso.
UPetro wathi,
Nkosi, utshela thina sodwa lumfanekiso, ingabe utshela bonke na?
Inkosi yasisithi,
nguwuphi umphathi wezinceku othembekileyo lohlakaniphileyo inkosi yakhe eza kumbeka phezu kwabendlu yayo ukuba abanike isabelo sabo sokudla ngesikhathi esifaneleyo na? Ibusisiwe leyo nceku okuza kuthi inkosi yayo nxa ifika iyifumana isenza njalo. Ngiqinisile ngithi kini, iza kuyibeka phezu kwakho konke elakho. Kodwa nxa leyo nceku inakana isithi, inkosi yami iphuzile ukubuya, ibisiqala ukuhlupha izinceku lezincekukazi, idle inathe idakwe, inkosi yaleyo nceku iza kufika ngosuku engayilindele ngalo, langesikhathi engasaziyo. Iza kuyiqumaquma iyabele labangathembekanga. Njalo ke laleyo nceku ebisazi intando yenkosi yayo, ingalungiselanga, ingenzanga ngokwentando yenkosi yayo, iza kutshaywa imivivinya eminenge. Kodwa leyo ebingayazi yenza okufaneleyo ukutshaya, iza kutshaywa imivivinya eyingcosana. Yilowo nalowo ophiwe okunenge kuza kubizwa okunenge kuye, lalowo ophathiswe okunenge kuza kubizwa kuye okungaphezu kwalokho. Ngize ukuphemba umlilo emhlabeni, bengifisa kakhulu ukuba ngabe usulumede. Ngilo bhaphathizo engiza kubhaphathizwa ngalo, ngikhathazekile kakhulu luze luphelele. Lithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na? Ngithi kini atshe, ngilethe ukwahlukana. Ngoba kusukela kulesi sikhathi kuza kuba khona abahlanu endlininye bahlukane phakathi, abathathu balwe lababili, lababili balwe labathathu. Baza kwahlukana, uyise alwe lendodana, indodana ilwe loyise, unina alwe lendodakazi, indodakazi ilwe lonina, uninazala alwe lomalokazana, umalokazana alwe loninazala.
Wasesithi emaxukwini,
nxa libona iyezi liphuma entshonalanga lihle lithi liza kukhiza, kube njalo. Nxa lisizwa kuphephetha umoya waseningizimu lithi liza kutshisa, kube njalo. Lina bazenzisi, liyakwazi ukuchasisa ukuma komhlaba lomkhathi, kodwa kungani lingakwazi ukuchasisa lesi sikhathi na? Pho, kungani ukuba lingazikhetheli lina uqobo lwenu okulungileyo na? Nxa usiya phambi komthonisisi lalowo omangalelene laye, lisesendleleni mncenge ukuba akukhulule, funa akudonsele kumthonisisi, lo mthonisisi akunike lokulo inxusa, le nxusa likuphosele entolongweni. Ngithi kuwe, kawusoze waphuma khona uze ukhokhe indibilitshi yokugcina.